Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu, kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikapheli. Yikho okungizwisa ubuhlungu. Ngiyayikhalela imoli yabo Nyathi ungakho ngilapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamfakazi.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana lezeki ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo, njalo amabandla ezombusazwe yakhankase ngokuthula.
Balutshwana intanga ebesiyavota yokuvota abantu abadala kuyinto kumele siyikhuthaze, njalo thina sikibuzeki nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo, kuyabe kudingakala ukuthi engxanyizeki kube le ndlela yona le yokuthi kubizwe-ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo.
Ubikwa uphumelela umkhankaso wabesifazana okuncitsha omnyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bebhalisele ukuvota.
Obaba nabonxai ukufika kumudle kwenza kwamfisisithi omama banganikezwa obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanqathisa. Kodwa isithodi silamuza siyabona sesike sahlola sikile ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hhayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Amabandla agoqela eleZANU PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, lamanye abambisene umthwalo wokuvalelisa umufi. Kubika u-Ezra Chisasanda we-Studio 7.
Abantu abedlula inkulungwane bathe gwaqa kobulawayo bezovalelisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumi zisole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umhlaleli wasedolobho kobulawayo uCounselor Mlali Ncube ubekhona naye kulumbuthano, njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Amaxefa ayenzakalayo ngeminyaka ka-1980s sakhala ngobandlulo elesizwenziwa lapha ekhaya njengobulawayo nabathebeleni lokejia. Abantu bethu bethula ukuphila ngaleyo mhlukuluzo bethikala lokufa khona.
Unobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abantwana bethu abagangayo abantu beSouth Africa bangazonda kabawubone umahluko ukuthi kulo mntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi, sonke sibababi njengoba lesazi ukuthi zonelwa mvuni. U-Elvis ufengelacala kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Ngasizameni ukuthi sizibambe sigobele umthetho silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube weMathelen North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu, ungani uNkulunkulu engangenela? Ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasonesi sikhathi. Sisesikhathini nje sokukhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwayo ngakona lamalanga elayizolo. Laye umntanethu ubone ubotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo, ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot. Siyakwazi imisebenzi kaSathane, siyakhala nomongameli uyakhala silapha nje simele umongameli
owazakala njengenye inkosi yamandebele inkosi umzilikazi wesibili uthi kunini sizwe sihlukunyezwa okwezezalwane zezimbabwe ziyefela kwamanye amazwe
ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikapheli yikho okungizwisa ubuhlungu kakhulu ngiyayikhalela imoli yabo engathi kungakho ngilapha ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi
umalume kamuyi u-LVC Nyathi umnikazi Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancedise umdeni wakonyathi ngesikhathi sokufelwa kwabo
ayisesimbekile umzulu wami sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe besiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima bungaka yikho-ke sithi thina inkosi libusise bantu bakithi yonke zimbabwe yonke nabavela e-South Africa siyababonga ukumangalisayo ukusilethela umzulu kamazi azwe sizwe sizombeka lapha siyabonga bantu bakithi
umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane ze-South Africa zimethe samlando wokuthi ngowezimbabwe kabuyele kibo bamtshaye ngamatshe bamlimaza wafa kabuhlungu bamtshisa uNyathi ngimele studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda
umanyano wenhlanganiso zokholo lwesikristu owezimbabwe christian alliance uthi ulokhe ukhulumisana le nhlanganiso ebona ngokulawula ukhetho ezimbabwe electoral commission ngenhlanganiso yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula ukuthi lapho kule ngxabano kulungiswe ngemfanelo umanyano lo ukukomiti exwayisa amabandla ezombusazwe ngokulondoloza ukuthula lapho kuqhutshwa ukhetho e-multipartilizing committee elawulwa yi-ZEC lokhu kulandela ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections kumaviki ambalwa edluleyo inhlanganiso ye-ZEC ikhuthaza abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota kuhlandla lesibili le-mobile voter registration exercise olusaqhubeka njalo ithi indawo zokubhalisela azivalwa ngaleli khefu lephasika okuningi ngalolu daba sikuzweni kumqondisi wezimbabwe christian alliance umfundisi useni Svanda
besihlangana laba meli be-ZEC emathebeleleni south sisiyaba xoxisana labo ngalokho okungenziwa njengobukhetho solwedlule siyananzelela ukuthi thina besisebenza le-ZEC ku-multipartilizing committees zabo lapho esihlanganelana khona lama-political parties ikakhulu thina sibakhuthaza njalo sibancedisa ukuthi kambe nxa besenza ukukhankasa kwabo bangakwenza njani ngokuthula njalo lokuthi nxa kube le zinto eziphambanisekile abazibonayo singaxoxisana njani kulokuthi siqalise ngokugijimela kuma-newspaper kumbe ngokulwa singaxoxisana njani sithole indlela eyokuthi njengoba sonke singabantwana bezimbabwe yiphi indlela esingayithola eyokuthula eyenza ukuthi kungabi lokudlwangudlwangu kungabi lokulwisana
kuyini lina elizibonele khona ngokhetho lolo olusanda ukwedlula lingathi luqhutshwe ngemfanelo yini kumbe kuningi okufanele ukuthi kuhlolisiswe
sinanzelela thina ukuthi njengoba ukhetho soluphele kube khona okunye esikubonileyo esikhuthaza lathi ukuthi i-ZEC ingayenza ngcono yikho okunye kwakhona esikunanzelelayo njalo ayisikho nje singathi ludubo le-ZEC ludubo lonke amazimbabwe sinanzelela ukuthi balutshwana abantwana intanga ebesiyavota bekuvota abantu abadala ngakho kuyinto kumele siyikhuthaze njalo thina sithi ku-ZEC nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo kuyabe kudingakala ukuthi engxenye i-ZEC kube le ndlela yona leyo ukuthi kubizwe-ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo kungaphi lapho i-ZEC engakulungisa khona ukuthi kodwa kuba khona ezinye izinto eziyabe engxenye zisenziwayo ukuthi akulakuzwisisana kuzange kukhulunyiswana nxa i-ZEC sizichasisa lezo zinto engxenye abantu bangakubona ngenye indlela ehlukeneyo akudingakala ukuthi i-ZEC ibisisilwa lalabo bantu kodwa kumele ukuthi ithole indlela yokuthi uxoxisane ngakho-ke thina sikhonapho njengabafundisa ukuthi sincedisane nini ukuthi hhayi asikhulumisane nini sitholeni indlela engasuthisa wonke umuntu.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda zitshayele ihlombe inhlanganiso ezimeleyo eye hand in hand kulandela ukugqiba kwayo inhlelo zokuthuthukisa usomabhizinisi abasacathulayo kulesi isiqindi. Izakhamizi ezixoxe lomsakazi weStudio 7 zithi seziziphilisa ngalezi nhlelo njalo sezisenelisa lokuthola imali yokufundisa abantwana. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abaqoqwe lomsakazi weStudio 7 bathi kuningi abakufundiswe inhlanganiso hand in hand kwezamabhizimusi, kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-hand in hand inhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. UNkosikazi Gugulethu Ndimande olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwatsitsa enxameni eKwana North uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-hand in hand.
Siyatshaya amasevings ethu nezinyanga nezinyanga ama-100 rand ayazala 20 rand nxa uyibolekile. Indaba le MLP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu ngoba basithengela iinkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika lemithi. Khathesi masikhangele from 2019 to now sile nkukhu ezimore than 1000 ifanele sezikuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangelele ukuthi sijoyine i-VAT nabasize ngabantu abafunelayo.
UNkosikazi Philippa Ndlovu, unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwatsisini amapati eKwana South, layo uthi imfundiso abayithole uhlelo lwe-hand in hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Hlelo lelo lisincedise kakhulu embulini zethu. Abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa, njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama sihlale sibhizi kumabhizinesis.
Ukansila Mkhalipe kuwa-20 eKwanda South Mnumzana Joram Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-hand in hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-hand in hand isebenze kahle kakhulu, akula wadi lapho isebenze khona okuba lensolo. Ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo, ukuthi bayenelise ukufuya imbuzi bethengisa, bayenelise ukufuya inkukhu, bayenelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebesekusibangeni esikhulu kakhulu.
UNkosazana Onami Dube ongumqondisi wezokuthuthukisa kwamabhizimusi asacathulayo e-hand in hand uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi emandebeleni.
Sisebenza kumadishes angu-7 angama-3 projects ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane abosomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo ye-Market Leadership Project ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuhlela sokufika emaphethelweni, kukhona esikunanzeleleyo. Sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekade silayo eGwanda District, lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize lamavalitheni ekthaza abasebenza labo kumabhizinisi abo.
Kusenjalo amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana okungelasizathu kulandela ukubulawa kwamnumzana Praise Momoyo oyefumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwamnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwamnumzana Justice Dingube Mashaba kumaviki amabili edlulileyo esetheswa icala lokutshontshwa ababhemi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wakho wembula
Gukama
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wakho wembula
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuma ngapha iVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamtshina zeRussia izempi zibhombe eleliyo. Inhlamvu zazo zatshaya leKyiv. Namuhla kulandela okwathiwa yiMoscow ukuthi izasebenzisa izikhali ezihlasela kude emadolobheni eUkraine ngemva kokuba umkhumbi walo oyiBlack Sea Fleet ucwilisiwe. Umanyano we-United Nations ngolwesine uthe usinikeza imali efika amadola ayizigidi ezilikhulu, $100 million, ephuma kusikhwama se-Central Emergency Response Fund eyokuncedisa izigidi zabantu abalambayo eSouth Sudan, Somalia, Sudan, Nigeria, Kenya, Ethiopia neYemen. Ngelithiwe kwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lingali tshona njani ezulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatipeleland South edalele ePhalamende engowebandla le-MDCT. Sihlaziya induku ezibhekane lalesi sigaba. Ubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abasakhulayo besigaba seMatabeleland South bengabhalisele ukuvota ngobuningi?
Ngiyabonga Chris. Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibinibuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona lesi ukuthi khona akula msebenzi Chris, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi nomntwana eqeda nje ihome for abanye abaqedi bayathi kubo form 2 ngasayanga egangeni kuyadekeza uhle achathe umfula eGoli, abanye bayebutsana, abanye bayangaphi ngoba yiwo kuphela umsebenzi umuntu angawenzi ngoba sebebona isivini kathesi abahamba kuma-university abangama-graduate basebenza imisebenzi yena leyo yokuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide.
Ake sikhangele olunye udaba oluthiwa lwahlupha isigaba senu seMatabeleland South lesi ngesikhathi kakhulu ngesikhathi se-COVID abantwana bengasayi ezikolo. Sizwa kuthiwa abantwana abangamantombazana abaningi bagcine bezithwele ngenxa yokungayi esikolo. Kuludubo olunganani kumbe ludubo lokho luqhubekela phambili?
Chris, le ndaba sesikhulume ngayo sadinwa ngoba into yena leyi yebo yeyi-COVID yayenza inani laba phezulu kodwa into yena leyo yokuthi amantombazana ayazithwala yinto ebhahe kakhulu endaweni especially endaweni yethu yeGwanda ngoba ungakhangela yikho kulama-signal goes manage amaningi ababe besenza izinto ezinjengegolide so imali bayabe belayo bayabe yengabantwabethu. Ungangena even ngasese ungasi-COVID ungangena endaweni zokuzithokozisa uzathola ukuthi khona iningi labantu ngabantwana abancane abakhona phiyana and ngabantwana abalokhu besasebezikolweni. So into le inzima ukuthi uyimise kodwa-ke into edamisayo Chris ukuthi njengephalamenti kuyaba leminye imithetho eyabe izama ukuyenziwa ukuthi umise lezi zinto kodwa abantu abayemukeli. Kulesi ndaba esake sabhoda ngayo sikhuluma ngayo indaba ye-access to services ukuthi sasekukhangela ukuthi khona kuyini okungcono ukuthi sivikele abantwabethu kulokuthi sibayekelele njena emlonyeni yengenya kodwa abantu bala bathi hhayi thina kasifuni ukuthi abantwabethu be-access-e ama-services lawo angabaziyela ezindeni ezinhlelo ezinjengazo lezi. So kuthiwa kube nzima ukuthi thina njengabantu bomthetho kumbe njengabantu abangama-political leaders singenza njani kodwa hhayi kube ludiko olukhulu sibili abantwana abancane sebengabomama bezindlu and siyakwazi ukuthi into leyo ayifiki kathana umntwana uyahlala isikhathi esincane asikhathe singana aqoshe ngapha kwemntwana ngapha kasaye esikolo ngapha kula msebenzi into yangikhona nje libhizi elizahlala likhona ezongithi ngafuna ukuthi siede ukuthi sikufake kube ngumthetho ezinye izinto ezingavikela abantwabethu.
Kule sinye isikhathi esike sezwa njalo ukuthi kulolunye udubo eMatsouth kakhulu okuthiwa khona ubaba uyabe esebenza eGoli umama esale esenza ukuganga. Kuludubo lokhu lukhona yini kumbe ludubo solwaphela?
Hayi, lokho angeke ngikutsho sibili ngiqiniseke kodwa ezindabeni esiyake eTV yakhe angila evidence but siyake sibhodi sikhuluma nabomama sithini hayi omama kwesikhathi nje babe bekhuluma behlaya ukuthi handi lawo uyakwazi khona nxa ungumuntu ngoba kwesikhathi ubaba uyahamba ngo-December, uyabuya ngo-December kanye. Engikhaba umama abona khona ubaba besehamba umnyaka wonke ubaba emelele futhi ukubuya ngo-December. But ke kusho ukuthi babehlala ngakhonokho uKristu ukuthi ngabe kuthiwa ilizwe lethu liyaba ilizwe labo elinjengamanye amazwe. Abantu obaba bathola imisebenzi khonapha. Kube njengakudala ukuthi ubaba wayesibakho emsebenzini Monday to Friday. Friday ntambama agade ibhasi ayebona umama ekhaya. Ukuthi ngingathi liqiniso sibili elipheleleyo hayi angilabo ukufaka ngakho but nxa sise kuma-meetings sake zizizwe indaba ezinjengazoleze zivela njalo zikhulunywa kabanzi phakathi komphakathi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatabeleland South edalele ephalamende engowebandla le-MDCT ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazane.
Umkhankaso we-hashtag Be a Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usokudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manxa sokungene i-second phase abantu labana sesibalandela ngokubafonela ngokwasendela ama-messages sibabonisa lezi ndawo eseduzane nabo lapho abangaqonda khona ukuze bayeregister. Njalo nje siyalandelela kubomama lapho ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign e-household level njengoba satsho lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli okutsho ukuthi e-household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana si-register kusigaba ngesigaba siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke kumbe abemuli yakhe yonke kumbe abakulele khaya ku-household bonke babe-registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukurejista ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanqathize kodwa bayathuka ubana hayi abantwana after ungavela ukwenzekanye kabili umntwana uyaphakama ahambe eyirejista. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo nxa kufika kumudle wenza sithi omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga kube yinto engani ilokubhanqathize. Kodwa isiphetho silamuza siyabona sesike sathola sibili ama-phone calls from abantu different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhaa nge-issue yezithupha. So kuthi ngathesa izithupha i-registry la i-program ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha after this calculate imuli nemuli kuzahlala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi qhubekisele lokhu luqhubeke kahle no-note non-registered voter ezindlini wonke umuntu abe-registered okuyinto e-positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu lapho esifica khona kulabantu ababutheneyo siyawuqhuba umkhankaso. Lo mkhankaso akaso wami kuphela umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqatha kwakho nokulaye lapha akhona ahlangene kwa lawo mama abaningi layo uyayifuqa it thousands level ngibe lapho kula bantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile asengibona lo mama abathizi ngiyabona umunye umama la efuqe etshoka ibhasikili kwenye ilokishi ememeza la sithi kokona hey wonke umuntu kahambe register ngabona umkhankaso ukuthi uhambile wonke umama semekushuta esigabeni sakhe iluzi liyahamba lisinyelele kuye wonke umuntu
Kahle kahle liuqhuba njani lo mkhankaso njalo liuqhelisa njani
umkhankaso lo sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela kahle sesikhangela one informed member at household level okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombo okhulu kumbe intsha ezisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter ilanga ngokuqakatheka kokuba nabantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 18 years and above ngakhula semaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi abantu bawuqhuba kahle lasi lapha emalokithini lokho siyasiqhubeka sitargeta different groups of people nasema-church muntu nakuma-youth programs athiyethiyene njeyenziwazi ama-youth siyafika yibo sibatshele sibatshele ngokuqakatheka kokuba-registered njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered
balamukela njani emaphandleni njalo iziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka
sina ukubona kakhulu ngendlela uhlelo olukhankaso ngakhona kwabe izindaba la ku social media abantu bayose beliqhuba hayi asiqhubeke ngisizwe ndlela kuyasinceda ukubana imathebelele region ingabi affected ngokubana iregister ama constituencies yebo kambe kunenge ukube zivabantu bengabi le interest ukubana ba register ngoba babonile ukubana kade bevota be register emathebelele isemuva vele inhlelo zakahulumende bahleze sayele emuva the feel sidelined so yikho abaningi kade bengathakathi lolu uhlelo ngendlela e-right but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule iprogram unganani yikho bana kuse kube nganeno ngokwamanxa singayekela siyekethise still inhlupho zalokhu sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana sirejeste silenzi bese sikhala ngokuthi uhulumende kasibone kodwa thina owethu ekufuze sikwenze sokulubuya ama-SDF funds lathi sithole ngokufananayo njengakwezinye izigaba la kwezinye ama-constituencies like emaswingo harare kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko aba-apheya ku-voters registration kodwa sibaningi on the ground because kuyasi-affect
lo nkosikazi Cora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe the registered voter campaign ebesixoxa laye ekwabulawayo ngehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edluleyo kudlakela olwaluqondise kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane umanyana wenhlanganiso zokholo lesikristu owezimbabwe Christian Alliance uthi ulokhu ukhulumisana le-ZEC ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula umkhankaso wabesifazana okuncitsha umyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota ubikwa uphumelela silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yini usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.